vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni xa kusiba lezinto ezinje nxa usiba lezinto ezinje sebesikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu begangele kodwa kunendlela yokuthi abantu bengakhulumisana so sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe yimpumela yokuthi bonke abantu amazobabili bazathola ukuphumula bazakuthola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona yaku-Israel yehamas khonangani
sibona enye into eqakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hhayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje ubona ngani ngemva kwalo mhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na
sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwawube khona ukuthi ngoba kunabantu phela abadise ezihlezi abantu abangelazikhandla abantu abangelalokhu nalokhu abameli bavikele kufake umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe imovement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke entweni ezinjalo ngoba abantu futhi bebetongobulawa nje abantu abangelamacala sisibona ngani asiyonto enhle umthetho wawube khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine abantu bancediswe iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo
sike sezwa laphana ngesikhathi esedlileyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana ubona ngani kuyinto engenzakala leyi
ngokufisa kwabo athi babebisa ngenxa babekhuluma bekhangelele nebenye bebuthele kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonise ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution i-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona ukwazi ukufisa asiyonto enhle sile ukufa kumpepho ukuphuma kumpepho nomunye umuntu umbeni ukufa kwabantu asiyonto enhle i-Israel kayicabange kuhle kayilaleli amanye amazwe kwazi ukuthi ngabe kulamazwe amanye athize angabe sesayidinga but olin amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyathola phansi i-Israel nayiconsidi ukuthi kuhlale phansi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.